Okokuqala ngithanda ukubonga ke inhlanganiso yethu ikakhulu i-commission ngokuncedisa ukubana sibe lokhetho one elilokuthula, okwesibili njalo elingathi elu-free and fair. Ngathi mina sinike kwesinye ilevu mayelana le ndaba ye-freeness ne-fairness ye-process, ngoba wonke umuntu ubona i-process iqala yaze yaphela isegcekeni kulabantu isithathele izindaba bebona berekhoda. Lokhu yikho okokuqala engifuna ukubonga. Ngizwa kakhulu ukuthi lo mthwalo ikakhulu kathesi ukuthi i-euphoria ye-election system sesikhangelane-ke nalapho esifika khona njengenhlanganiso yama-youth njalo njenge-province ye-democratic state jikelele.
Ubabuchamisa, sizwe kutaza ukubana njengebandla kumele lamukele abanye abantu lanxa lingaboni ngasolinye. Wakhuluma njalo ukubana kumele lisebenze gadalala limanyanise abantu. Likwamukele njani lokhu njengabasakhulayo?
Hayi, sikwamukele kakhulu ngenxa yokuthi-ke olunye uhlelo esilalo yokuthisa yikuguqula inhlanganiso yethu mayelana nendaba zekhawusha ukwenza kwesizinto. Ngenye yezinto ofanele ikhangele kathesi namuhla lakusasa sikhangele indaba zekhawusha ukuthi kuyini esingafuni ukutshintsha endaweni yokwenza kwesizinto njengabatsha. Kodwa khonokho akusho ukuthi siyabe sishiya abantu abale ndlebe eziphaphayo nemilomo emide. Akuthi-ke ngabuya-ke enhlanganiseni zethu beqaza ukukhuluma izinto ezingayisizo.